ukhula bethuke esalithumayo ukuthi bebonana nabominista wabomeya uTom Clark, uchairperson we-future water, uchairperson we-engineering, udirector we-engineering, bahamba-ke bayabonisana-ke ukuthi singalungisa njani ibhekwa lamanzi lokubulawayo. Kodwa bathe bevela khona-ke kwabuya-ke i-report eyabuya kumansipala wethu wakobulawayo kule mizamo yokuthi ukuthi akule glass block dam ekumele liyakhwe likwanise ukuthi lincedise ubulawayo endabeni yamanzi.
Udaba lolu lina njengomansipala lalwamukela njani?
Kwaba la ma-views ayishiyene imbono etshiyeneyo phakathi kwama-councillors. Kodwa-ke umbono wayo ugqume ku-committee committee resolution e-future water. Kwakumele khona ukuthi kuyenze i-feasibility study kusuke khonapho kube sokukhanyela-ke indaba yezimali be-financial impact edamu lona lelo. Kuzokhangela-ke nento-ke ezibamba-ke ngezomthetho, the legal framework pertaining to everything-ke nxa sikhulumisana nokuvumelana nalabo abafuna ukuthi bephathe besincedise ukuthi kube lalelo damu. Kodwa-ke izikhalazo ezinkulu kade ziphuma ngezokuthi bakithi sona siyani isicelo esasicelayo since year 2019-2020 ukuthi iBulawayo ayideclare ibe yi-water crisis city ukwenzela ukuthi lokhu kusivuleleke ama-potential funders or partners ukuthi bezosincedisa ngendaba yamanzi. Ngoba indaba yegwayi njangani le hayi amboni i-government yebo iyasitshela ukuthi ngesikhathi esinzeke sizawuze sihotsha amanzi suka khonani. Kodwa-ke yingoma-ke esehlatshele for a long long time sibili-ke singakaze-ke sangene-ke ukuthi kumastudio ukuthi ifuse ukuthi kade ingoma itie. So ingoma izaba yingoma until sizabona-ke izitshengiso zokuthi hayi nanka amanzi kagwayishangani.
Zikhona na inhlelo esingazithi zingaphathisa kusikhashana sona esesifitshane ukuthi uBulawayo athola amanzi?
Ye, inhlelo-ke zikhona. Ngokokuqala vele sikhuluma ngendaba yama-water kiosk, sikhulume ngendaba yamabhawuza kwezinye indawo kesithi ngama-highline areas lapho kuthi vele singavula amanzi kafike endawo. Zikhona iy'ndawo ezisemganini kube Nkulumani lase-Country Park ezingafinyelele ukuthi amanzi befinyelele efike khonale. Ama-water kiosk afakwe khonale. La ma-bores